sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Ncwabakazi 2019 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
UZamara wayeyindoda eyayizimele ukulwisana lobuncindezeli loba ngayiphi indlela. Siyananzelela ukuthi walwisana lobuncindezeli eyintatheli yezindaba. Wabuya njalo walwisana lobuncindezeli lobu engomunye wama-human rights activists.
Sokusungulwe isikhwama sokunakekela imuli entatheli zindaba elodumo njalo eyayikumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu u-Itai Dzamara izolo eHarare.
Namhlanje besihlangene lapho kobulawayo ngohlelo lwe-regional anti-corruption indaba. Khona kuyinkundla yokuchukachuka izinto ezigqagqele ubugwelegwele ezigoqela ukubana uhulumende uthethe inyathelo lokufaka i-commission.
Abenhlanganiso zenhlangothi zempilo ezithiyeneyo abakobulawayo bahlangene lamhla bexoxisana lokubonisana ngamacebo okuqedwa kwemikhuba yenkohlakalo. Uhulumende wethule umbiko othi umphathi ntambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira owetheswa icala lenkohlakalo elisacutshungulwa emthethwandaba usexotshiwe umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ebunjwe ukuba inakekele imuli entatheli zindaba elodumo njalo ikumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu eyathunjwayo yanyamalala engaziwayo ukuthi ingaphi, sikhuluma nje u-Itai Dzamara, isungulwe eHarare izolo. Abantu emkhosini lo bakhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo okuphathisa imuli ukuze ithole ukuzinza engqondweni ngokwenzakala kuye uTsamara. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Dini ngemva kokuthunjwa ngabachaza ngona ukuthi ngamapolisa ensitha ngoba ichothoze uhulumende kaRobert Mugabe esabusa. Inhlanganiso ye-Itai Dzamara Foundation isungulwe izolo lapho imuli kaDzamara egoqela abantu abakhe nomkakhe behlangane lalabo abasebenza loDzamara bekhumbula iminyaka engamashumi amane yokuzalwa kwakhe, 40 years. Inhlanganiso le izasetshenziswa ukuqoqa imali ezaphathisa imuli kaDzamara. Lolu hlelo luthole usekelo kwabanye abalwela amalungelo oluntu lapho abakhuthize uhulumende ukuthi aqhube uphenyo oluzaveza ukunyamalala kukaDzamara. Unkosikazi Justina Mgogo ngomunye olwela amalungelo oluntu njalo engomunye wahlukuluzwa ngamapholisa ensitha ngokuchothoza wengumongameli uRobert Mugabe ethi uhulumende ulomlando ukuchasisela imuli kaDzamara ukuthi kwenzakalani kuye.
Umbiko engiwuchiyela uhulumende ukuthi imuli le imelele ukuthi izwe ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo kuyithayi. Uyithayi ube yisizalwane seZimbabwe, ube lelungelo lokuthi agcinwe uhulumende. Uhulumende ulomlando ukuthi imuli le ibe kwazi ukuthi uyithayi.
Umugogo ubuye wathi bekubalulekile ukuthi kusungulwe inhlanganiso enje ngowabantu abakhe besesebancane njalo bazakhula bengalwazi uthando lukayise.
Yinto ebuhlungu kakhulu, ikakhulu nxa umuntu esehlukuluzwa. Kuba lokulimala komuntu waphakathi yinto enzima kakhulu ukuthi uhlale imuli yakho ingazuthi ungathi. Kathesile mule labantwana abancane, abantwana laba abalwazi uthando lukababa ngoba ubaba wabo kasekho. Kube buhlungu kakhulu behlabela ingoma yebirthday ngoba namhla uyithayi ubefanele abe leminyaka engamajuma mani.
UDzamara udume ngesikhathi egukela umkhankaso wakhe wokulwisa ubuncindezeli bukaMgabe owe Occupy Africa Unity Square campaign lapho ayitshengisela egcekeni le Africa Unity Square eyedwa esikhathini esiningi. Lokhu wakhathaza uhulumende kaMgabe kwabangela ukubotshwa kwakhe kaninginingi. Kodwa uZamara waqhubeka ngomkhankaso wokuchothoza ubuncindezelo bukaMgabe kuze kuyefika ekuthunjweni kwakhe mhlaka 9 Mbimbitho 2015. UZamara wacina ukubonakala ethathwa ngodlame duzane nomuzi wakhe emzini weGlenview ngamadoda amahlanu acathenwa ukuthi ngamapolisa ensitha. Isikhulumeli sebandla liphikisa le-MDC yomnumzana Daniel Molekeli uthe ibandla lakhe lisekela inhlanganiso yeita iZamara Foundation ngoba uZamara wayekholwa ukuthi uZulu lembono eshiyeneyo njalo kumele ayiveze echelesile okuyikho ibandla lakhe elikhulwa kukho.
Thina njengenhlanganiso ezi-MDC siboneka ukuhle ukuthi sisekele imoli kayita iZamara loyo esikwaziyo ukuthi he was abducted almost 5 years ago.
Kodwa intatheli izindaba ekade zikhona kulo mbuthano zithi zikhumbula uZamara njengendoda eyazimisela ukubona iZimbabwe ekhululekileyo. Ukutsa iGerede oyintatheli izindaba uthe ubuqhawe obavezwa nguZamara kufanele bunike idlabuzane ezinye intatheli izindaba ezisakhulayo ukuthi ziveze ubuncindezeli balabo abasembusweni kungela kwesaba.
UZamara wayeyindoda eyayizimele ukulwisana lobuncindezeli loba ngayiphi indlela. Siyananzelela ukuthi walwisana lobuncindezeli eyintatheli yezindaba. Wabuya njalo walwisana lobuncindezeli lobu engomunye wama-human rights activists. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayendoda eyayifuna ukubona umuntu wonke ekwanisa ukuveza imbono etshiyeneyo ekhululekile engelakwesaba.
Kusukela uZamara ethunjiwe akuzake kube nemizamo kahulumende yokuthi ahlolisise ukunyamalala kukaZamara. Uhulumende we-ZANU-PF lembali yokuthumba labo abamchothozayo. Kuminyaka edluleyo uJessina Mgogo laye wathunjwa watshaywa kabi evalelwa entolongweni zamapolisa ezazifihlele uZulu laye esethiswa icala lokubazwela lokuthi wayefuna ukugwenqula uhulumende kodwa wacina ekhululwa esetholakele ngelacala. Ukuthi ngomnyaka wedluleyo umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Jamisa waphunyuka imizamo yokumthumba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz. Abenhlanganiso zenhlangothi zempilo ezithiyeneyo abakobulawayo bahlangene lamuhla bexoxisana lokubonisana ngamacebo okuqeda imikhuba emibi yenkohlakalo. UZulu uveze ukuthandabuza ngokusebenza okwenza i-commission ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlangano lo ubuqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Transparency International Zimbabwe. UZulu uveze ukungethembi ukusebenza ngokukhululekileyo kwe-commission okumele icubungule
Siyaxolisa imitshina yethu ingani isakhwehlela kancane, siyayilungisisa.
Umhlangano lo ubuqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Transparency International Zimbabwe. UZulu uveze ukungethembi ukusebenza ngokukhululekileyo kwe-commission okumele icubungule imikhuba yenkohlakalo elizweni e-Zimbabwe Anti-Corruption Commission. UMnumzana Njabulo Moyo obemele inhlanganiso ye-Transparency International uthi inkohlakala yiyo engezelela indubo zikaZulu elizweni.
Kanje besihlangene lapho kobulawayo ngohlelo lwe-regional anti-corruption indaba. Khona kuyinkundla yokuchukachuka izinto ezigqagqele ubugwelegwele ezigoqela ukubana uhulumende uthethe inyathela lokufaka i-commission so siyahluza ukusebenza kwe-commission sihluze lokusebenza kwenhlanganiso ezishiyeneyo ezizimele zodwa lenhlanganiso ezisebenzelana nengatsha zikahulumende ukubana ingalwiswa njani ubugwelegwele njengobana kuyibo okungezelela induko zikaZulu.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi i-commission le efakwe nguhulumende ilomsebenzi omkhulu wokwakha ithemba kuZulu.
Okuqakathekileyo ukuthi ukuthi izakhi ibe ndlela yokuthi kwenze lokho ukuthi ifundise abantu kube nendlela esingathi nangezangeza whistleblowing ukuthi balimukise izakhi nxa kukhona abakubonileyo okubugwelegwele njengokuthi abantu bafundiswe bekwazi ilo namba ezikhona abangazisebenzisa hambe kulakuboneni babone ubani esenzayo ngokunjalo mbona ngani kungaba ngcono njalo futhi okunye ukuthi kumele izakhi yenze isathi ngesikhiwa ibuilda i-confidence ukuthi abantu bayethembe kumele ibe close to people and ibona ngalisebenza and umbuzo ukuthi khona na kule portal wili yini uhulumende uyafuna ukuthi i-corruption ibuyiswe kumbe le lip service so konke lokho mina mbonani kwenza ukuthi khona kube ngcono ukuthi uZulu ayethembe ukuthi izakhi zasebenza.
Umnumzana Mlando Ncube ongukansila wakoBulawayo uthi uhlupho lusebantwini ababona imisebenzi yenkohlakalo kodwa bazithulele.
Kwelegwele le abayithi corruption ibulala isizwe kakhulu kodwa inkinga esilayo yokuthi bonama okuyibomele esikhangelele ukuthi besikhangelele isizwe sethu kungumkhonomethi babatshontshayo kodwa inkinga ayikho kuba bona abatshontshayo inkinga esebantwini ababawabona bethule. UZulu wonke kumele amanga umuntu lana akatshontshele ilizwe kutshontshela thina so kufuna sonke lokhana kukabili abomthetho nathi njengezakhamizi esithu esitshontshelwayo.
Umnumzana Decent Bajila ongomunye wenkokheli yabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukwethula kwemithetho ejezisa kanzima abafunyanwa phela amacala enkohlakalo.
Ngibona ngathi udaba lwe-corruption ludaba luqakathekileyo ukuthi abantu baluzwisise kodwa isifiso sami ukuthi ngakuyaba le mithetho ekhona eyenza ukuthi inhlawulo zokuba corrupt zibe nzima kufana lelo kugwetshelwa umdili kajele kumbe ukuthi uthathelwe impahla yakho ongabulayo yonke ngesizathu sokuthi ubanjiwe ukuthi ubuyenze i-corruption kunganani lokuthi i-corruption yakhona ubuyenza uphakathi kwahulumende kumbe ungaphandle labadala beme ukuthi bebesenza ukudiza behamba labantwana ngoba lokhu kuzadala ukuthi i-corruption iqhubeke ibe lesiko sisiya phambili.
Abenhlanganiso zenhlangothi ezehlukeneyo zempilo abakoBulawayo bahlangene lamhla bexoxisana ngodaba olusegudwini eZimbabwe abaningi abakholwa ukuthi yilo oselubulele ilizwe olwenkohlakalo. Emhlanganweni lo kuvele ukuba kulesidingo sokuba ikhomishini kahulumende eZimbabwe Anti-Corruption Commission yakhe ithemba kuZulu ngoba iningi likhanye lithandabuza ngokusebenza kwayo ikhululekile. Abekhansili yakoBulawayo bakhuthaze uZulu ukuthi angathuli lapho ebona umkhuba wenkohlakalo usenzakala. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhulumende uthi umphathi Ntambo obona ngozokwethekelelwa kwelizwe inkosikazi Prisca Mufumira owethiswa icala lenkohlakalo elisathoniswa emthethwandaba usexotshiwe umsebenzi. Embikweni owethulwe lamhlanje isiphathamandla sikahulumende umnumzana Meshack Sibanda uthi unkosikazi Mufumira usekhutshwe kulesi sikhundla ngenxa yokuziphatha kwakhe okungafanelanga ihofisi yakhe. Ngakwelinye icele emkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission unkosikazi Lois Matanda Moyo uthi lamuhla uhlangane leziphathamandla zamanye amazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezichasisela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo elizweni. Lokhu kwenzakala ibandla le-MDC lisithi lisola inkohlakalo evezwe kunhlanganiso ye-NASA okhomba ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi lwachaphaza imali kahulumende njalo kufanele bonke abaphatheka kulinkohlakalo bajeziswe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 xoxe lomnumzana bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungulayo zombusazwe.
kade indaba ze corruption zabambe elizweni kumelelwe ukuthi one day ke kuphonga ukuduka nje kube lokuyi one okubambekayo kuzwakala ukuthi indaba ye corruption ilungiswe njani. So ngendlela le ebanjwa ngayo yena le indaba yenasa le wonke ukubothwa kwaminister le reaction from umuntu wonke elizweni ama-opposition parties ku-include labo kanye abezanu-PF, I think kutshengisa ukuthi kule starting point maybe enika ithemba ukuthi something e-serious ezakwenzakala elizweni ukuthi indaba ye-corruption ikilungiswe once and for all. Let's hope supervisor izindaba ezathathwa serious bengayenzi lokade behlala bekwenza kokuthi babopha umuntu aphinde akhitshwe kunyamala le kuphelele emoyeni.
Ibandla le-MDC licebisa ukuthi ngabe iziphathamandla azihlali ezikhundleni okwesikhathi eside ngoba yikho okwenza kube le nkohlakalo. Ikunganceda yini lokho?
Nothi kunasa kuphela. Vele iproblem esilayo kakhulu eZimbabwe yiyona le yokuthi abantu bagcinwa ezikhundleni zabo izikhathi ezinde kakhulu. And umuntu angahlala esikhundleni isikhathi eside uyahlala zathi bhekhe ngahlala kupholi sesenze ngani sokuyindawo yakhe sebesenza izinto abazifunayo. Uthi ngakho uyavuma ukuthi konke indawo zonke kuma-parastatus wonke every kuma-government departments wonke laba abantu abaphetheyo kumabhodi kumbe ngaphi ababe lama two term limits ukwenzela ukuthi umuntu angasilile angawumele endane eyi-one yikho kwenza ukuthi umuntu acine ganga. So I think isuch esini enhle kakhulu ukuthi ngala i-M D C iyama ngayo lanyakana kumbe bezangena embusweni kube yinto abayi-implementayo yena le iyasolva ama-problem amaningi. Nakhalabona baba ku-corruption abaningi ngabantu esesibarisyike kakhulu njengelizwe asiswela afakwela pha asiswela afakwela kubele kube within the system bonke bere kube within the system beze bicele besazi ukuthi akulanto esiyenziwayo yikho sikhipha amaseli amakhulu kangaka.
Abanye njalo basola ukuthi kubakhona abanye kubandla lezanu PF labo abalenkohlakalo okumele ukuthi ngabe sebeveziwe egcekeni
ngendlela izakhi ebuya ngayo. Ngibona kumele ukuthi lapha abakhona bayethukile ngoba sinje sonke elizweni siyakwazi ukuthi noma kanjani nabantu abanjengabo Obedi Mpofu sibamelele ukuthi sizwe ukuthi kade kuthwani ngabo ngoba ngeke bebe lakho konke lokho esikwaziyo abanakho kungela ngitho ukuthi kuthiwa ngenzeni. So lapha abahlezi khona bathala uvalo and we hope ukuthi bazaba serious abantu bezathi nge-approach yena le abaqale ngayo kuhambe kuze kuyephithwa ngitho la kubani ngitho la kuyi-president nxa elezandla ezintweni ezinhle. South Africa labo amanye amazwe siyabona opresident bethwaliswa nzima ngezinto zabo ezingaqedakaliyo abazenzayo ngoba kuyinto into ebulalela izwe leli ngaphandle kwe-corruption yiyo number one thing ebulalela izwe leli aliqeda tu.
Hello ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inkinga ezibhekane labesifazane ngalezi zikhathi zobunzima obudalwayo kungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni njalo lokubotshwa kwabantu abaningi eSouth Africa izolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Esikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalwela amalungelo oluntu labokholo lwesimuslim kwele Holland bathi besabela ukuthi kulabanye abakuhulumende abangaba lephakaphaka lokufuna ukulandela isiqondiso sokwalisa izembatho ezivala ikhanda lobuso ezivame ukusetshenziswa ngabokholo lwesimuslim ikakhulu abesifazane. Ele China selilaye ummeli wele Melika kwele Hong Kong ukuthi angangeneli kungxabanqoza yomndeni lapho abantu abatshengisela besola ele China. Abogatsha lobudlelwano lamanye amazwe bethule umbiko otshela ummeli weMelika ukuthi achiyane lomkhuba wokuhlangana labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kwele Hong Kong. Kuna
Amankampani aweZimbabwe alichumi lanhlanu asembukisweni weBotswana Global Expo oqale edolobheni leGaborone kuyona le iviki. Amankampani la athi alethemba lokuthola imikambo emitsha ngaphandle kwelizwe ngesikhathi leZimbabwe libhekane lobunzima besimo somnotho, ikakhulu ukusilela kwamandla kagetsi osekuphazamise amabhizimusi amaningi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMathini Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kweleBotswana.
Amankampani achiyeneyo aweZimbabwe agoqela iCarousel, Capital Timbers, Codcam angamanye aze embukusweni weBotswana Global Expo osungulwe ngolesibili eGaborone. Uhlangothi olubona uhuga ibhizimusi elizweni oleZimtrade yilo oluncedisa amankampani la ukuthi akhankasele ibhizimusi embukisweni weBotswana Global Expo. Umqondisi weZimtrade koBulawayo umnumzana Similo Nkala uthi bakubone kufanele ukuthi balethe amankampani la ukuzobuyisa kwele Botswana.
Siyenza imarket survey yethu ama buyers eBotswana esitshela ngama products like butter cup, ama products like ama dairy products from dairy board ukuthi they used to consume those products kakhulu nabothanganda ukuthi kwakhona babe sithi khona unga compare i taste yama products asewadla from amaya ama countries. Ours used to taste way, way better than lawa sewa alternatives. So they really need those products back in the market.
Ngodaba lokucishwa kwamagetsi eZimbabwe osokuphazamisa ukusebenza kwamankampani ekulungiseni impahla, uNkala uthi balethemba lokuthi njengokuthembisa kukahulumende lokhu kuzaba ngcono.
Indaba kagetsi in the past 2 months, yes, adinga ihlupha sibili kumakampanies lawa aproducer, and from what we are getting is that the government is doing the necessary arrangements for which industry ithole amagetsi afanele ukuthi bekwanise ukuthi beproduce.
Amankampani amaningi ayavuma ukuthi indaba kagetsi isibuyisele emuva amabhizimusi amaningi, ikakhulu bona abakhangelele ukuthi bathengise phandle kwelizwe. Unkosikazi Anne Bonnet isiphathamandla senkampani yeFemina Garments koBulawayo uthi bona sebethenge umtshina wegenerator ukuthi benelise ukuqhubeka ngebhizimusi.
Sile generator isiphathisa ukuthi siqhubeke sisebenza noma kulomlilo kagetsi kumbe ungekho. Ngale ndlela siyenelisa ukuqhubeka sithunga impahla.
Umnumzana Datenda Mukazi owekhampani yeProcitru Investment yona ethenga izilimo ezijeneyo ithengisa phandle kwelizwe uthi ibhizimusi kalibonakalanga kangako noma nje isimo somnotho singasihle elizweni.
Sithengisela imikambo ekuzwekazi le-Europe. Sizelapha kweleBotswana ukuzobona ukuthi singathola imikambo emitsha yokuthengisa impahla zethu. EZimbabwe akulula ukuthengisela e-Europe ngenxa yokudura okuphaphisa impahla yethu. Ngakho kumele sidinge imikambo.
But we need to open new lines.
Inombolo zabeZimtrade ziveza ukuba ibhizimusi phakathi kweZimbabwe leBotswana liphansi, kodwa wona amathuba okuthengiselana emaningi okwamagama. Botswana ithenga kakhulu impahla eningi phandle kwelizwe, ikakhulu kwele South Africa, kodwa iZimtrade ithi ngokuletha amankampani embukisweni ofana leGlobal Expo kulakho ukuvulela osomabhizinisi lamankampani aweZimbabwe amathuba emikambo emitsha. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
AbeZimbabwe abaphila ngokuthengisa ucansi kwele South Africa sebemanyene labanye babo kwele South Africa besithi kwethulwe umthetho ozavumela ukuthi benze umsebenzi wabo ngokusemthethweni. UBenedict Nhlapho usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe esikhethe kwaziwa kuphela ngokuthi inkosazana Linda olwela amalungelo abathengisa ucansi esabelweni seLimpopo enhlanganisweni yesisonke uniwe ngokusebenza bebalekela amapolisa.
Criminalization is killing us. Criminalization is making our kids to starve.
Ukwenqatshelwa lokhu kuyasibulala. Ukwenqatshelwa lokhu kwenza abantu abethu balambe. Ukwenqatshelwa lokhu kusehlisa isithunzi. Lapho esihamba khona abantu basikhomba ngeminwe njalo abazwisisi ukuthi inhloboni yomsebenzi esiwenzayo.
Ungethekelela izitalada ezibalisa iNugget edolobheni leJohannesburg emini lobe busuku. Ulena nelikhulu labesifazane abathengisa ucansi endaweni zabathengisa ucansi emadolobheni achiyeneyo ikakhulu eGoli emalokishini abalisa iHillbrow, Beria, Uvel lakho kugcwele phambi abesifazane lapho iningi labo kungabe Zimbabwe ngokutsho kombiko ethule enhlanganiswe Human Rights Watch leye Sex Workers Education Advocacy Task Force abathengisa ucanzi kwele South Africa basebenzela endaweni eziyingozi becajile bayabotshwa bachaywe kanye lokudlengulwa ngamapholisa labanye abathenga ucansi sebesesaba njalo ukuthwala amajazi omkhwenyana ngoba kuyibo ubufakazi obubonwa ngamapholisa. Lokhu sekubafaka engozini yokumemethekisa igcwane lengculaza lokulithola. Ulinda ke uthi lokhu kwenza impilo ibe nzima ikakhulu kulabo abavela eZimbabwe.
One, the work they are doing is criminalized and most of them are here in South Africa illegally.
Okwakuqala umsebenzi abawenzayo awukho emthethweni kanti iningi labo lise South Africa ngokungekho emthethweni. Ingakho nxa bengabosha bethengisa ucansi bafika enkambeni sebesetheswa elinye icala lokweqa umthetho wokungena elizweni.
Unkosikazi Mary Nxumalo wenhlanganiso yesebenzi kwele South Africa ECOSATU uthi umsebenzi wokwabelana ucansi ufana leminye yonke imisebenzi ngakho ilungelo labawenzayo kufanele lihlonishwe.
Banalo ilungelo lokuthi basebenze ukuthi bakwazi ukondla abantwana babo. Sizimisele ukuma nabo ukuba supporta ngaso sonke isikhathi njengabasebenzi. Umsebenzi wethu ukumela abasebenzi. Siye khona nasePhalamente siyofuna ukuthi idiscriminalize isex work ukuthi nabo bakwazi ukondla abantwana babo.
Omunye wabalwela amalungelo abathengisa ucansi laba nkosazana noSipho Vidima uthi isicelo sabo lesi sokuthi bavunyelwe ukusebenza ngosemthethweni asipheleli eSouth Africa kuphela.
Uma ubheka ke nje wo wonke lamazwe alapha eAfrika ama sex worker mangabe ukhuluma nawo wonke acela udecriminalization and go decriminalization ama sex worker wacela ukuthi bacela kubebetheke nje i industry ye sex work kodwa bacela ukuseleko kuwo wonke ama president ama African countries.
Laba kunjalo bakhona abaphikisana lokuba semthethweni komsebenzi ukuthengisa ucansi besithi wehlisa isithunzi sabomama ubangele kuhlukunyezwa kwabomama ubangele kumemetheka kwegciwane lengculaza uphinde ubangele ukuthunjwa kwabesifazane besiyabanjwa ngamandla ukwenza lo msebenzi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kule South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ngaze ngigide kanjani, ngenze kanjani, bayangisola ngoba ngingumzwangedwa. Indaba emnandi kukhulu ehlatshelwa ke lijaha selingasahlabeli kwalezinsuku Love Mama Jaivana esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba, inhloko zendaba. Inhlanganiso ebunjwe ukuba inakekele imuli yentatheli zindaba elodumo njalo eyayikumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu iTaitsamara isungulwe eHarare izolo. Abenhlanganiso zenhlangothi ezijeneyo abakobulawayo bahlangene lamuhla bexoxisana lokubonisana ngamacebo okuqedwa kwemikhuba yenkohlakalo. Siyachiyana ke lapha igama nguChris Gande.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.